Esimanje ukuthi ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangele yi-parliament yabo ukuthi bakwenza kuselungele into ukuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule-financial commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo e-parliament zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika e-parliament yaseSouth Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kusoze kuncede ilizwe laseZimbabwe ngoba i-parliament yaseSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kumele kufakwe imali kule Zimbabwe kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakhulu okuhambisana nokwamalungelo abantu lezinto ezinjalo. So sibona engathi ye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Singathi ele Zimbabwe alisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathole imali kodwa siyazi ukuthi bazokusatha bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kulento eziningi ezifanele zikhangelwe zibhekisiswe kahle. Now lezo zinto zezikhangelwe kuzatholakala lizwe leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ibugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu baseSouth Africa abakakulungeli ukuthi bona bangathatha imali yabo bayichitha kwelaseZimbabwe. Bamele wonke uSouth Africa, bamele bonke abantu baseSouth Africa, yonke into abayenzayo kufanele ukuthi ibe segcekeni ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zaseSouth Africa.